Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 kuZibandlela 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezani PF lithi liqhobe kuhle ukhetho lama primary elections elizweni lonke, lapho okumele kube lama by elections.
So izani PF lithi isitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapha yena ibi lama MP lama councillor khona uzange kube lokuxotshana esikubonile ku opposition. Yikho nje abantu baya kunanzelela njalo, uZulu ya kunanzelela khonoko. So hayi, silethemba lokuthi thina sizawina leli election as it comes.
Siphinde saxoxa lamanye amabandla ezombusazo ngaloli daba.
Silungiselele njengebandla ukuthi khona sihambe. Siye baphinda njalo lokhuyana esabayenza ngo-2018 kwakungani kuya kuba ngomntwana kulokhu esiyakwenza khathesi. Khathesi sesifikile isikhathi selokhuyana ukuthi nxa wadla into yomnikazi sokufuze uyihlanze.
Siza kuzwa impumela yemidlalo phakathi kweqembu lewangelele iNdlovu iyanyathela kumidlalo ye-Division 1 kanye neminye imidlalo.
Thina singahamba sizitshela ukuthi ngoba sidla iNdlovu iyanyathela sokulandelana ukuthi le Ajax sizaza kanjalo, sabe siziqila. Thina sisemsebenzini oqotho, sisibuyela la sehlala phansi sikhohlwe kwanamuhla, sisebenze kahle izikhona kuqalisa lo.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla leZANU-PF lithi liqhube kuhle ukhetho lwama-primary elections elizweni lonke, lapho kumele kube lama-by elections, njalo lilungiselela ukuthi amabizo alabo abazancintisa alotshwe edale le-nomination court mhlaka 26 ngeviki ezayo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo kanye lamalungiselelo aqhutshwa ngamanye amabandla aphikisayo azancintisa kulolu khetho.
Embikweni engakavezwa ngokusemthethweni libandla leZANU-PF, uNkosikazi Betty Kaseke ubikwa inqobo egwatsana ukuthi kukhansili kuward 34 uNkosikazi Ellen Mutuma laye wanqoba. Umnumzana Nigel Kaseke unqobe kuward 35 eMfakose. Umnumzana Taurai Marembo waphumelela kukhetho lokudinga uzamela umfakose edale lephalamende. UNkosikazi Joyce Magweba unqobe kukhetho lweHarare Central. Ibandla leZANU-PF lithi lizanqoba kulolu khetho ngoba lisebenze gadalala kumnyaka eminingi edluleyo selokhu kwaqhutshwa ukhetho. Lokhu kuchaswa ngumnumzana Munashe Mdutsa omela abatsha kubandla leli ngobulawayo.
UNkosikazi PF libandla labantu ama-by elections abuya kathesi ungananzelela kakhulu abangelwe ingxaba ngxoza lokulwa lokuxabana okwenzakala emabandleni aphikisayo. So iZANU-PF lithi isitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapha yona ibi lama MP lama councillor khona uzange kube lokuxotshana esikubonile ku opposition. Yikho nje abantu baya kunanzelela njalo, uZulu ya kunanzelela khonoko. So hayi, silethemba lokuthi thina sizawina leli election as it comes, ngoba siyakwazi ukuthi abantu sebebonile imisebenzi njengohulumende kwacomrade Emerson Mnangagwa, imigwaqo yalungiswa.
Isikhulumeli se-MDCT ekhokhelelwa ngumnumzana Douglas Monzora, umnumzana Witness Dube uthi bayathokoza ngokubekwa kwelanga lokhetho okugcizelelwe ngowayemela iBinga North edayele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Lokhu okwenziweyo kakusethusi ngoba thina vele salungiselela ukuthi sihambe njalo ebantwini ngaphakathina kwesikhathi esasivele siqanjiwe emthethweni. So ke silungiselele njengebandla ukuthi khona sihambe. Siye baphinda njalo lokhuyana esabayenza ngo-2018 kwakungani kuya kuba ngomntwana kulokhu esiyakwenza khathesi. Isizathu ikuthi khathesi sesifikile isikhathi selokhuyana ukuthi nxa wadla into yomnikazi sokufuze uyihlanze, sokufuze uyikhiphe, ngoba umnikazi into yakhe oseyifuna abantu bebelokhu bemelele kusukusela ama recall.
Umongameli wabeka ilanga likamhla ka 26 Mbimbitho njengelanga lokhetho. Embikweni okwazisa ngelanga lokhetho, umongameli wazisa njalo wabeka ilanga likamhla ka 26 Zibandlela ukuba ngelokubhalisa kwabafuna ukuncintisa kulelo khetho ekudale le nomination court. Ukhetho lolu kwakufanele luqhutshwe ngomnyaka ka 2020 kodwa ladluliselwa phambili. Uhulumende esithi usaphatheke ngomsebenzi wokulwisana lobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Abalimi abahlaliswa kuChayima Plazini yaseGwanda bathi babhekane lengxaki ezitshiyeneyo ezidala ukuthi bengalimi ngokugcweleyo. Lokhu kuvezwe emhlanganweni wabalimi bedubane eThornwood East belomphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka ngolwesine obevakatshele kulindawo ukuzohlolisisa isimo emasimini. UAlbert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Omunye umlimi umnumzana Steven Nathi uthi lanxa belesifiso sokusebenza ngokugcweleyo akusavumi ngoba sebekhulile, kungakho kuyadingeka ukuthi basizwe ngamathalakitha ngesikhathi sokulima.
Uhlelo lwe-government abalwenzayo ukuthi silime ngokugebha lolo luhle kakhulu, lwenza ukuthi sithole ukudla, siyavuma. Kodwa kabasincedise lapho, basincedise, basinike at least njengathi iThornwood East yona le inje nje bayabona lapho ukuthi u-government uyabona, basinike i-tractor lokulima. And then bangasinika i-tractor lokulima, siyalima kutholakale okuningi ukudlula la. Then siyaba sesikhavile ukuthi i-government ingawaste imali sifida.
Lokho kugcizelelwe ngumnumzana Jordan Gugubele othe bafisa ukuthi amabhange abolekise imali ukuze baqhube inhlelo zokulima.
Basiboleke izimali sikwanise ukuthi silime ngoba silezifiso sibili zokulima. But ezinye izinto zisibulalayo ukuthi siyakwathiwa khona, hhayi kulezi mali ezimele zinikwa abalimi asiboni lutho. Siyacela kakhulu bantu bakithi.
Abalimi baveze njalo ukukhathazeka okukhulu ngendlela isiphala selizwe se-Grain Marketing Board esiphuza ngayo ukubabhadala nxa sebehambise izilimo zabo. Ngalokhu umnumzana Sibonkosi Mlawuzi uthi kuyadingeka ukuthi imali abayibhadalwayo ilinganiswe ledola leMelika.
Cela ukuthi ama-prices ayithi ama-tonnages abe pegged nge-US dollars. Sithi noma sibhadalwa nge-local currency, imali liyana ibe imali esizayibhadalwa ikhangele iprice ye-US dollar, siyibhadalwa ngerate yabe yiyo i-bank rate yaleso sikhathi. Ingazi yasale, siyasalele emuva ngoba nxa bangasinika iprice namhla down the line 6 months liyana imali yabe sidliwe inflation.
Umnumzana Meshek Moyo yena ukhale ngobugwelegwele obenzakalayo lapho kule nhlelo zikahulumende zokuncedisa abalimi ezifana lokwabelwa inkomo esithi azifike ebantwini kodwa ziphelela kuziphatha amandla.
Siyalima izifuyo ezinjengezinkomo, sibonga uhlelo lukahulumende asenzela lona olwezifuyo ukunikeza abantu abangabalimi bezifuyo izifuyo. Kodwa besicela kakhulu ukuthi izifuyo lezo zifike ngapha kubalimi, zingaze zaba izifuyo ezinikezwa umuntu lemuli yakhe ingabe labangani, kodwa zifike kubalimi.
Umnumzana Mika Dube yena utho udubo olukhulu ababhekane lalo ngolokutshontshelwa izifuyo ezifana lenkomo labo babhemi okudala ukuthi kube nzima ukuthi balime.
Lapha sithole nzima even ukulima izinto ezinjengozifuyo, onkomo, madonki. Kwesinye isikhathi sesisizwa sisesaba lokuthi utheke ngoba abantu babuya besithathela izifuyo. Lokho siyacela sibili ukuthi kube le ndlela sibili engasivikela ezifuyweni, sibe lezivindi ezokuthi sikwanise ukuthi sithenge izifuyo fuye sisiya phambili. Ngoba kwakhathi sisizwa sisiba lokwesaba okukhulu ngenxa yendlela esitshontshelwa ngayo.
Umnumzana Mkhundulelwa Ndlovu osaphethe isihlalo somkondiso wezokulima ezansi emaNdebeleni ubeke ukuthi iningi lezivande zokulima ngokuthelezela ezibalisa iguyu chilesa isipatha leMagwe kazisebenzi ngenxa yengxaki ezijiyeneyo. Umnumzana Enoch Spando ngumlimi omkhulu njalo ngusobhuku eThornwood East uthi ukhangelele isifuno esihle.
Lapha ngibona ngani kufumbuza ngingathola 2 tons or 2.5 kuthi owani lwana ngale engawulima ngamadompi nangetractor is 4 hectares. I-4 hectares leyo ngibona ngani inganginika otherwise 4 tons. I-4 tons leyo yonke ngiyayisha i-GNP ngakuhambe kuhle.
Umnumzana Masuka uncome abalimi beTonut East ngendlela abalime ngayo esithi sokumele bathathe ukulima njengebhizimusi.
When we started the land reform program, you know better.
Mm-hmm.
The issue was for us to reclaim our land.
Mm-hmm.
It was not about farming. It was the land belongs to us.
Mm-hmm.
Let's get our land. Now that we have our land, we must get to the next stage, which is to utilize that land.
Sithe siqala uhlelo lokuthatha umhlabathi sasingela ndaba lokulima. Okwakho umqoba wayokuthatha lowo mhlabathi. Njengoba sesilawo okwamanje, sekumele siye kwisigaba esilandelayo sokulima ngamandla ukuze ukulima kube yibhizimusi njalo senelise ukuphilisa imuli zethu kanye lesizwe sonke.
Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseTonut East eDubane ngiAlbert Ncube.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi abantu ababhubhe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 izolo bayisitshiyagalolunye njalo abahlaselwe yi-coronavirus bafike phose amakhulu amathathu yi-266 asebahlatshwa ijekiseni yokuvikela leli gcikwane sebesedlula izigidi ezine i-4.2 million. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano wamazwe akuzwekazi le-Afrika obona ngokuphathelane leziphepheli o-United Nations Refugee Agency uthi inkulungwane lenkulungwane yeziphepheli ze-Eritrea ezesigabeni se-Tigray e-Ethiopia lapho okuliwa khona bahlezi esimeni esiyingozi kakhulu ngoba abafinyeleli uncedo lokudla, amanzi, lemithi. Isiphathamandla sikahulumende weMelika uMnumzana Anthony Blinken sihlanganele obona ngobudlelwano lamanye amazwe kuhulumende weRussia uMnumzana Sergei Lavrov eGeneva ngesikhathi eleRussia libeke amabutho alo lezikhali emngceleni weUkraine. UMnumzana Blinken uthi utshele intatheli izindaba ukuthi inkulumo leRussia ziyaqhubeka besamelele ukungenela ngesiphangiphangi eleRussia lingahlasela eleUkraine. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lichona njani zilugandaba. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Movin Dube, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda.
Sana ungasitela ukuthi udubo lwamanzi luhamba njani? Sizwa kuthiwa soluqalile futhi khona ngapho eGwanda.
Ya, uhlupho lwamanzi ikakhulu ngesikhathi lesi esezulu, izulu lisina, sikhangelele ukuthi amanzi abe maningi indawo ngendawo edolobheni laseGwanda, amanzi abe khona kuyisikhathi lapho sihlangana lohlupho lwamanzi emawadini athize. Kuke kwadubuka amapayipi athize kwasuka kwahlupha ikakhulu endawo nokuthenga amasekela ntaba. Indawo le ingazani iqasile, amanzi akahlala sibili engekho kwaba lesikhathi ukuthi kuzokudingisiswa ukuthi yindaba. Siyabonga ukuthi nje uinjiniya ugcine sekunazelele ukuthi kule ndawo lapho kudubuke khona ama main valves ukuthi bagcine bawazama ukuthi balungise bakwanise ukuthi amanzi aphontshe ayifika ebantwini. Engithemba ukuthi ngelanga lanamhlanje kuyisonto bangabe batholile abantu kule ndawo, kodwa baye basuka sibili amalanga amabili ladlule abantu bethole nzima. Uhlupho engathi mina luyilo lukhulu kakhulu kusiya emanzini kusukela kutanka eyakhwayo phezu kwentaba eyiyo esikhangelele ukuthi izenelisa ukuthi iGwanda jikelele idolobho lonke abantu bathola amanzi. Kodwa uhlupho lukhona ukuthi akukafiki ukuthi isetshenziswe itanka lyana okupheleleyo. Sesikhangele ukukhula kweGwanda ukuthi siyidolobhe eselikhulu okunganani. Amapipe avele khona asayenelisi ukuthi asevise idolobho lonke ngenxa yalawo mapipe ukuthi mancane kakhulu ngesize okumele ngayo isupplier idolobho lonke. Sokunzima ngenxa yokuthi wona mancane idolobho selikhulile. Engithemba ukuthi iMunicipality of Gwanda lapha bazathi khona bangathola imali bake bekhangele iDepartment ye Engineering ukwenzela ukuthi bangezelele amapipe icapacity yakhona ibe ngazani yakhwela ukuthi amanzi abantu bayathole.
Wona umumo wezegciwane le coronavirus unjani lezinsuku?
Nxa sesikhangele umkhuhlane lo weCOVID-19 edolobheni laseGwanda ungazathi usungazani uyasixekela kancane. Balutshwane yebo bakhona abagulayo bakhona abasezibhedlela baphathekile impela kodwa sokunganele komfula nxa sesithi siyaqathanisa lezikhathi lezi ezinye ezidlulileyo lapho obuthola khona amawadi lapho kugcinwa khona abantu abasuke bahlaselwa yilo mkhuhlane babegcwala kakhulu kodwa kwakhathesi kunganele komfula ngoba balutshwane abantu sibili abakhona ngale abagcinwe behlaselwe lo mkhuhlane kuzathi ukufa hayi kunganeno lakho asikuthi singathi thina sesiba labantu esithi na sebesuke basishiya ngenxa yalo mkhuhlane. Sithanda ukubonga kakhulu ngathi amapolisa aweGwanda abantu abanenxa bekukhangele bathola engathi bahlukunyimezwa ngokunanzelela ukuthi umuntu wonke ahlale efakile imask ukwenzela ukuthi avikeleke kulowo mkhuhlane kodwa ngendlela abayenza ngayo kuyindlela esibona ukuthi izayenza ukuthi iGwanda ivikeleke izenza ukuthi wonke umuntu ohlale eGwanda ohamba eGwanda odlule eGwanda uhamba ele mask ngoba baba umthetho bakunanzelela konjalo bakulandelela kakhulu sinanzelela ukuthi khona lokho abakwenzayo yikho ngezinye indlela engathi kusuke kwasiza umkhuhlane lo uthi ube nganeno komfula ngoba akusela abantu ababe senza njenge labantu abayizolo abe behamba bengalawo ma mask uthole bebhoda idolobho lonke ehlangana la muntu beqhawulana besiza lokhu lalokhu yana kodwa kwakhathesi abaningi abantu sibili uyangena idolobho ubhoda indawo yonke uthole abantu ama mask bayagqokile okuyikho ukuthi ngezindlela loba singazi ukwehlisa lo mkhuhlane kodwa ngaze sikhangele khona lokho sithi ngaba kuyikho okungenza ukuthi lo umkhuhlane usuke usixekele
lo ke bekungumnumzana Morvin Dube omgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande asidibane njalo ngeviki ezayo lela.
Siyabonga Chris. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo Councillor Fabian Sipa oweluveve kobulawayo. Sihlaziya udaba lodlakela ezindlini. Ngalesi sikhathi abantu bengahamba-hambi njengensukwini ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Siqale ngokubuza uCouncillor Msipha ukuthi isimo sesinjani njengoba abalwela ilungelo loluntu bathi izehlakalo zodlakela ziyaqansa ngalesi sikhathi.
Wonke umuntu bechonye nje bakhethe umama la ukuzakhangela lokuba ukuthi siyadlani lapha ngoba uzokwaphila abantu ngokumnikaza umuntu omela bonke ukuthi kuphila njani ubaba la uya bechonye nje engasangihamba ukuyahlela kodwa hayi ngalezi nsuku hayi ukuxabulula ukuxabana hayi singani kuba ngalelo kakhulu.
Kulabanye njalo ababikwa behamba ukuyacitsha icala emapholiseni lilokhe likuthola lokhu yini
kakhulu kuyenzakala kakhulu. Umama uyakhamba embangalela ubaba alose uyazitshethi hayi mina bayise ngimxolela mina kaninga ngithi mina ngifisa ukuthi bebe bonke esengibavuvanisa bebonke ukuthi ngibone ukuthi iqiniso lingaphi ukuthi vele kuzokube njalo bekudale yini zike sengimbuza kahle nxa yini umama osesiyakhuluka kokubana right kakhesi sisithi wena ubaba axolele angaphinda kwenzaka lokhana akwenziweyo ke uzathini ngakho futhi. Ngoba manje ngizokala khona ukuthi hayi hayi mina bakithi
ngezinye indlela bakhona abesifazana labo babangela udlakela lapha ezindlini
kakhulu omama ntiyana ngani ukuthi ubaba vele sikhula sithule vele ngubaba ophuma esakhe ayi nani kagcotisa labani vele kana kuyizwa so mina mama ubaba ahamba ngale ayegcotisa sokuya manje ngamalethi awasibhoko 8 hayi yasithi mama vele hayi ngeyikhala vele akasaqeda ngale ukuthi sifamba le lesakhe ngamvulele
bona baba bayathi ukuthi ngempela abachayiwe yini ngoba abanye bengathi hayi umama kala amandla amakhulu kangako ukuthi angalibisana loba ngenqindi
ngathi yabona ukuthi ubaba kwaphana nxa sokunjala ngibantu njengoba sokunjala namhlanje siyanga ubaba kuvalile ekhaya sesiba namanye amagqinga ukuthi avule umnyama nxa sevula umnyama kwaphana isithu mama ukhona ngizizangela ukuthi sekuna kechaba nomama kono khana into ukuthi ukuthi umama lathi ukuthi hayi ubaba vele yesintu ayisiwo umuntu okha angathola endlini ekinto umama apheka ngaqedeleke ekhangele ukupheka babala kakhezi bangalimisiyeki umbekele ngalayegcotisa labanye layobuya ngesikhathi yikho ngani ukuthiwayo abantu bangaphisa nakusezindlini
ubona ingani yiso sisusa leso kumbe kukhona yini okunye kungabe kubangwa lapha ezindlini
angithi kwesi sikhathi kwabuyabuya sendlini amangela khangithi lawo umama sekonta ababa sendlini o wena uthole unatha ngani thina ngasendlini kunjani singahlanga lutho uthithi unatha labanye khona ngani omama yikuvukuye ikusukusuku phela kanti ngokunye omama anti silobukhwele kakhulu thina ngathi kubobaba kodwa ngani sisizakaleisosonesi ukuthithi ona sokuya ngabe sidile thina lapho labantu amasalithoni kubasitshona khona ngani lapha
lo umkhansela Fethi Msipha weLoveve ebesixoxa laye ekobulawayo kuhlelo oluphathelane labesifazane.
Wezemidlalo. Wangeli bhaxakule ele indlovu iyanyathela nge-7-1 emdlalweni we-Southern Region Division 1 odlalelwe enkundleni yeLuveve namhla emini. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngugcweleyo.
Iqembu leWange selile mklomelo yisithupha ngemva kwemidlalo emibili yesigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League kulandela unqoba elikwenzele indlovu yanyathela namhla enkundleni yeLuveve B Arena. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leshipangano uBongani Mafuthi kusasemasinya ukuba abantu bethi iqembu leli yilo umadla ezinye kusigaba se-Southern Region Division 1.
Sina singahamba sizitshela ukuthi ngoba sidla indlovu yanyathela sokulandelana ukuthi le Ajax sizaza kanjalo sabe sizigqila. Thina sisemsebenzini oqotho sisibuyela la sehlala phansi sikhohlwe kwanamuhla sisebenze kahle izikhona kuqalisa lo khona lati sizaba le nenkinga.
Abahlehlele iqembu leWange ungukapteni weqembu uKelly Shandindi yena ohlohle kule mizuzu eyisithupha umdlalo uqalile. USheppard Katsikwa yena ohlohle ngomzuzu wechumi lambili. UCourage Sibanda wahlohla umbewa umdlalo osule mizuzu engamachumi amabili lathoba munomunye waphinda njalo walithela emambuleni sekule mizuzu engamachumi amathathu lambili. Ngemva kokuba amaqembu ehlabe ikhefu iqembu leWange liphenduke lahlohla igoli lesihlanu njalo ohlohlileyo ngeDmomoyo. Iqembu leIndlovu yanyathela lihlohle igoli lokukhipha inhloni sekudlule imizuzu engamachumi amahlanu lanye njalo lihlohlelwe nguIvan Mhlanga kwathi leWange lihlohle igoli lesithupha ngomzuzu wamachumi amahlanu lanhlanu njalo ohlohlileyo nguBlessing Ngoma. Kuthe sekusele imizuzu elichumi lanhlanu ukuba umdlalo ufike komlindi uyacina iqembu leWange lahlohla ukucina njalo lithele emambuleni nguThathenda Ushe. Iqembu leWange lizadlala leIjax Hotspurs emdlaleni walolandelayo ukuthele indlovu yanyathela lizadlala leZPC Wange. Kweminye imidlalo edlalwe namhla enkundleni White City iqembu leRatanang linqobele Arnel nge 1 kanya kuthi emdlalweni wesibili iqembu leQuality Foods libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Mossi Rovers. NasePlumtree iqembu leMainline linqotshwe nge 2-5 ngele Kazmine kuthi emdlalweni wesibili obuseluveve iqembu leSiwu lele Mountain Climbers abe ngutshikilo bhanqa 1-1. NasePhilabusi iqembu leTalent Vision litshayele Pinga Pirates nge 4 kanya Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji.
Wena rasanya utanda uthiwa kuthi fresh yakufana leChina kwataona ukulumi njengeChina iChina lithi vara 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 dani makiwanya litanda ngoba lichipipi isikhiwa sakhona sidipu awusitandele sensiya lapha enzalwa khona lapha esikhosana bendi enkayi bayantanda daminyabathanda nifike ngichibenye lapha ekulomuzi wami khona kwamba emakushini lapha bahamba bantata khona ngizoketi virus ngibuye ngibonga bakobulawayo ngoba babambeni ngiyalibonga bahlonipheki abalapha emahofisini ngentoni kenkulu engisebisa yona ngokumphakamisa kwenu andawa amafu amaningi wena rastanya utanda uthiwa nguthi ifresi yakho ifana leChina
ngatshola ukuthi urasta ifresi yakho iyakumhlophe sibili kodwa ukukhuluma kakhulumi njengeChina kodwa ngawumkhandi wathi iChina kodwa enjani ele ngakhulumi njengeChina sithi vara 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 akayenzi njengeChina ethi vara vara yena uthi uyabe ukhuluma njengomuntu owujayele
pho yena uyabe vele ngubani
mina ngangikholisa nje ukuthi amarasta amanye asimathi ifesi yakho niyalimhlophe sili uphosa ukuthi iChina ibe sengifaka kingoma-ke ukuthi ukuza usimathi bahle ngikhubekele phaa
Dani makiwa nyadi tanda ngoba lichipipi Isikhiwa sakho nasidipu awusitandele Sensiya lapha enzalwa khona lapha esikhosana bendi Enkayi bayantanda dami nyabathanda Nifike ngichibenye lapha ekulomuzi wami khona kwamba emakushini lapha bahamba bantata khona ngizoketi virus ngibuye ngibonga bakobulawayo ngoba babambeni ngiyalibonga bahlonipheki abalapha emahofisini ngentonipho enkulu engisebisa yona ngokumphakamisa kwenu andawa amafu amaningi wena rastanya utanda uthiwa nguthi ifesi yakho ifana leChina kodwa wena ukulumi njengeChina iChina lithi vara 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 vara
lapho sizwe umculi uSikhosana Buhlungu echasisa ingoma yakhe ethi Rasta kwingxoxo esayiqhubalayo khona pha emsakazweni weStudio 7 uSikhosana yena uthi ukhangelele ukuthola indondo kumncintiswano ebuyayo elizweni AAPPC Zimbabwe Music Awards lapho sizwe umculi uSikhosana Buhlungu echasisa ingoma yakhe ethi Rasta kwingxoxo esayiqhubalayo khona pha emsakazweni weStudio 7 Music Awards. Singake hlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Ibandla lezana PF lithi liqhobe kuhle ukhetho lwama primary elections elizweni lonke lapho kumele kube lama by elections. Siphinde saxoxa lamabandla aphikisa azancintisa kulolu khetho Wona athi alulindele ngabomvu le indlovu iyanyathela nge 7-1 emdlalweni we Southern Region Division 1.